Iqembu leNkezi Platinum liqhubekela phambili ngokunqoba njengoba namhla lichayele eChapungu nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni ye-Ascot. Ohlohlele iqembu leNkezi nguWalter Mkanga, njalo limpumela itsho ukuba leli qembu selilemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu ngemva kwemidlalo elitshumi lantathu. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leCapes United linqobe leZPC Kariba nge-3 kanya emdlalweni obusenkundleni ye-National Sports Stadium, njalo lihlohlelwe nguJohn Juwawo olitshayele kabili emambuleni kanye loDenver Mkamba. Limpumela itshe iqembu leCapes United selilemiklomelo engamashumi amabili lisendaweni yesithupha. Iqembu leChicken linqobe leBulawayo Chiefs nge-2 kanye enkundleni eLuveve, njalo selihleli endaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lemiklomelo ngamashumi amabili lane, okulinani eliphethwe liqembu leRRCT elitshayele Shapani Mine nge-2-1 enkundleni yeRuvaro. Ekhuluma lentathe lezindaba zemidlalo, umqeqetshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas utshayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba bakwenze iqembu leBulawayo Chiefs.
Coming from two draws.
Ube ungumdlalo omuhle kakhulu, sikhangele kakhulu ukuthi sinqobile ngemva kokubana sibe nguthiki lobhanqa imidlalo emibili edlulileyo. Njalo sidlale kuhle kuhlandla lokuqala, senelisa ukuthi sihlohle amagoli ethu amabili ayenze sanqoba namhlanje.
Umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uGatli Chipuka yena uthi abafana bakhe bakhulelwe ngoba bebatsha kusigaba sePremier Soccer League.
I think this is the game where you see that experience plays.
Okwenze umehluko namhlanje ayisikuthi yikuqeqesha kwethu kumbe kuyini, kodwa sizananzelela ukuthi iqembu kade sidlala lalo, abadlali bangikhona sebelesikhathi bedlala kubanga laphezulu, kukanti thina sibe singalabantu abatsha. Yikho kube ngumehluko ngoba bona amathuba abawatholileyo benelisike ukuwasebenza, ikanti kithi akuhambanga kuhle.
Imidlalo yeviki letshumi lantathu iqhubekela phambili kusasa ngolwesine, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Iqembu leRentals lizemukela eleTriangle enkundleni yeNational Sports Stadium ngehola lakuqala emini, kuthi iqembu leHada lizadlala leMutare City ngaseNational Sports Stadium ngehola lesithathu emini. Iqembu leBulawayo City lizadibana leHighlanders ngaseBarber Fields. Iqembu leBlack Rhinos lizadlala leDynamos ngaseRuvaro, kuthi iqembu leFC Platinum lizadlala leNicroot ngaseMandava. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanjini.